disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngesonto mhlaka 4 kuNhlolanja 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Inkulumo yakhe le iqondile ngqo upha abantu isibindi ukuthi ungumuntu ozamela lokho okufunwa yisisekelo sombuso lemithetho yelizwe yokhetho olukhululekileyo.
Womgcinisihlalo wekomishi yezokhetho uSola uDlakela oluqhamuke eHarare ngolwesine njalo uthi ababebethe bahlukuluzwa ngezombusazwe kumele bamangale emapholiseni lakukomishini yamalungelo.
Uthola ukuthi biyenza ukuthi i-breast cancer ibisivela lula ngokushesha ma ngabe umuntu kazange checke kahle kumbe alandelwe ngudokotela kahle.
Umhlaba unanza ilanga lokunanza imizamo yokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane. Odokotela bekhuthaza uZulu ukuthi ehambe ehlolwa ukuze kwenqatshelwe kumbe welatshwe umkhuhlane wekhensa usaqalisa. Kwezemidlalo iqembu leHighlanders selile nkokheli entsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umgcinisihlalo wekomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission uJustice Priscilla Chikumba namuhla uSole uDlakela oluqhamuke eHarare ngolwesine njalo uthe lokho kuphazamisa kakhulu imizamo yokuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Embikweni wethu lenamhla uChikumba ukhuthaze uZulu oyabethe wahlukuluzwa ngendaba zombusazwe ukuthi emangale emapholiseni kumbe kukomishini yamalungelo. Uxwayise njalo amabandla ezombusazwe ukuthi etshiyane lodlame. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Uqalise kuhle umsebenzi wakhe awuphiwe isisekelo sombuso esithi kumele kube lokhetho olukhululekileyo olungela bandlululo olungela Dlakela. Ngakho-ke inkulumo yakhe le iqondile ngqo upha abantu isibindi ukuthi ungumuntu ozamela lokho okufunwa yisisekelo sombuso lemithetho yelizwe yokhetho olukhululekileyo.
Ithi njalo iZEC abayabe bethe bahlukuluzwa kumbe batshaywa ngendaba zombusazwe kumele bayemangala emapholiseni lakugatsha lweZimbabwe Human Rights Commission ugatsha lwamalungelo. UZulu sewathemba yini amapholisa mpela sizabona esiza phambili nxa ethe wahlukuluzwa ngoba esikhathini esedlule amapholisa ebesaziwa nje njengogatsha lweZANU PF.
UZulu kakabi nethemba emapholiseni kusesekhathana ukuthi kwenzeke lokho ngokuba sisasuka endulo kaMgabe ilokhe ifresh ebantwini kanti-ke ibandla leZANU PF lelo phele bekuthiwa balisekela bengamapholisa lokhe likhona esihlalweni. Akuvele kuzange kwenzeka kusuka ngo-1980 ukuthi amapholisa abe yilokho esithi phecelezi i-professional police force oyakhona ufike wamukele kungakhathalekile ukuthi vela kuyiphi party bakusekele bakwenzele lokho okufunayo bathathe isikhalazo njengamapholisa wonke senze emhlabeni. Kulapho-ke udaba lwe-political violence oluzaba lenkinga khona ukuthi amapholisa azama ngomthetho yini njengalokhu kuthenjiswa izeki. Sidinga ukuthi bona ngokwabo bakhulume njengalokhu izeki ikhuluma bathi bazabopha noma ngubani nxa ngabe senze uDlakela kungakhathalekile ukuthi ngowezanu PF noma ngowe-opposition. Sikubone bekwenza khona lokho bekwenza mathupha ezindaweni lapho kade bekhona. Sifuna ukubona izanu PF idlula njengayo yonke umuntu isazisa amapholisa ukuthi izaba lo mhlangano engasuki nje izenzele kodwa amapholisa evimbele amanye amaqembu. So akusekhathani ukuthi abantu bathembe ukuthi amapholisa azaliphatha ngendlela efanele udaba lolu.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Kunjalo nje inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iHeal Zimbabwe, iWild, iChristian Alliance, iElection Resource Center, iZimrights kanye leHabakuk Trust zibambanele komishini yezokhetho kobulawayo namuhla emkhankasweni wokukhuthaza uZulu ukuthi ebhalisele ukuvota ngobunengi njalo etshiyane lodlakela. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Bekungabizwa ozwayo e-Country Park namuhla emavinkilini emasimini lapho abantu abahlala kuleli lokithi abaphume khona ngobunengi besiyabhalisela ukuvota ngapha bejabuliswa ngomculo wabahlabeleli abehlukeneyo abagoqela uWinky D, iIyasa, uSikhobokhobo loGuluva 7. IZimbabwe Electoral Commission iqale isebenzisa umtshina owodwa kodwa ngokwanda kwabantu icine isisebenzisa emihlanu. Isicukuthwane salikhomishini unkosikazi Sithembiso Khuphe uthi ekutshoneni kwelanga izolo besebebhalise abantu abazinkulungwane ezingamatshumi amabili wobulawayo. Elizweni lonke iZEC ithi isibhalise abantu abedlula kancane izigidi ezinhlanu. UMakhuphe uthi bazaphenduka njalo eCountry Park Primary mhlaka 5 kuthi mhlaka 7 kusiya ku-8 mhlolanja bazakuba eCountry Park Secondary School.
Siyakhuthaza abantu ukuthi baqhubeke beloko besiza ngoba eCountry Park sizaba khona futhi after this event.
Obona ngokwethula kwemibiko kunhlanganiso ye-Harper Cook Trust, uNkosazana Blondi Ndebele uthi uhlelo lwanamuhla belujone ikakhulu abasakhulayo bona abaxwayise ukuthi bengaphatheki kundaba zondlakela.
Abantu abasha bethathe iresponsibility lawo berejisti kuvota kube yibaba phambili into yenza ama-elections ngoba sekuyisikhathi sokuthi abantu abasha lawo bekhokheli.
Inhlanganiso yeZim Rights kobulawayo layo iphathekile kulo umkhankaso. Asizweni isiphathamandla sayo uMnumzana Themba Chiveya.
Uhlelo lolu sithi sizama kakhulu njengoba libona ama-artists achiyeneyo. So ama-artists la sibona ngani is a strategy edonsa ikakhulu ontanga.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota lapho iZEC ehamba khona ebantwini lugqitshwa kuliviki ngolwesine. Kodwa abayabe bengakayenelisi ukubhalisa ngalelo langa bayanelisa ukuyabhalisa emahofisini eZEC. Ngimela iStudio 7 yokobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amabandla aphikisayo aphansi komanyano we-MDC Alliance enze umhlangano eChitungwiza namuhla lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi avote ngobunengi kukhetho oluzayo kukhitshwe ibandla leZANU-PF embusweni.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amazwe omhlaba namhla ananze ilanga lapho okuthakazelelwa khona imizamo enziwa zingcwethi kanye loZulu nje emizameni yokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane i-cancer. Ilanga lalamhla leli laziwa ngokuthi yi-World Cancer Day. Sixoxele uDokotela uJoshua Spanda ekwele South Africa yena othi kuqakathekile ukuthi umuntu ehlale ehlolwa ukuze ungabonakala lomkhuhlane welatshwe usaqalisa.
Abantu sebele awareness ukuthi zikhona izifo ezinjengalezo. So sokubuya ngokuya ngokuthi uZulu naye uyaziveza ezibhedlela kusine sekuba nesiqiniseko sokuthi une-cancer. Njengalokho kugcina kusenzela ukuthi isibalo se-cancer ku-population naku-society sibukeka ngathi sikhulu. Into yesibili ukuthi kunesifo esengculazi esinjenge-HIV esiyenza ukuthi kuvele ezinye i-cancer ezingavamanga ukuthi zivele ezibuya zixubane lokuba ukuthi kwamasosha omzimba. Ngalokho kwenza ukuthi i-cancer ibuke ngathi sigcwale igcwale kakhulu. Lokutshintsha kokudla nje lemkhakha yokuziphiliza kwabantu sokwenza ukuthi i-cancer imemetheke kakhulu. Because of that thola ukuthi isifo se-cancer sithola sesikhanya sesigcwele kakhulu okudlula emandulo.
Asikhangele imvukuzane ehlasela ivele kubomama le sasela umlomo wesibeletho. Mbona izo ezihamba phambili kubulaleni abantu abangomama. Kuyini ongabaxwayisa ngakho?
Sizoqala ngemvukuzane iyevele ebizwa ngokuthiwe i-breast cancer. Imbangela yayo eyiyo eveza ukuthi singayigwema njani isekutheni iya ngokuhamba ngomdeni eyaqala. Esibili bese kusiba ikusebenzisa kwemkhakha yamaphilisi nemithi enama-hormone kube ngathi elemitshana eyenziwa izitho zomzimba. Bese kusiba ukuthi le mithi le ingeni singamaphilisi lezi suku. Bese kusiba lezinto okuthiwa i-hormone replacement therapy. Uthole ukuthi umuntu nxa esemkhulu esefuna ukuzivuselela ubuncane bakhe ubusha bakhe ebese sidla namaphilisi. Uthole ukuthi yenza ukuthi i-breast cancer ibisivela lula ngokushesha uma ngabe umuntu kazange check-e kahle kumbe alandelwe ngudokotela kahle.
Udokotela Joshua Spanda sixoxela ekwele South Africa lithiye ekuseni kuhlelo lwethu luka 6:30 lizwe ingxoxo yethu ngomkhuhlane we-cancer ejulileyo. Okwamanje singene kuhlelo lwe-culture uhlelo lwamasiko.
Gcina amasiko wena, owangusenziwe mani. Gcina amasiko wena, owangusenziwe mani.
Njengoba ulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siqhubekela phambili ngodaba lokuhlangana ebulenjini bokuzilibazisa. Lapha ngikhuluma-ke ngeFacebook lokunye lokho kuthiwa yiWhatsApp. Siyaqhubeka njalo silo nkosazana Nomathemba Nyathi lo mnumzana Zibusiso Ndlovu lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa.
Ya, yazi ungabheka nje kahle kahle sesiseqinisweni. Impilo yamanje imshado ayisekho kangako. Sokugcwele like omasihlalisane just because of into zenezo zama-social media nakhona okho ukuthi maybe kuhlangane egoli inini nje. Imshado kudala beyikhona bebeshada mpela omama labo sisi bethu abadala but manje sokunzima and i-social media contributes to that because siyaqambelana amanga kakhulu through i-social media. So uthole ukuthi like ontanga bamanje sokunzima ukuthi uzitholane nani nomuntu because omunye angaze asuke ekhaya maybe usesegoli or usesebotswana or usekuphi ufika atshintshe indlela aphila ngayo useziphatha ngani ngenye indlela ehambisana lani le ndawo yalapho akhona. So sokunzima nje ukuthi manje abantu baqondane nje kahle kahle though kusatholakala mpela bayaqondana abantu bashade kube kuhle but akusafani nakuqala.
So Baba Ndlovu kunzima ukuthi uthole sibili umuntu ongashada laye sibili khonapho-ke ku-social media kodwa-ke nxa sikhangela phela abanye bakhatshana bali abanye bale pho ababonana ngaphi abantu la?
Abanye bayahlangana babudube njengomngane wami ngesinye isikhathi unokufaka isithombe sentombazane yonhle. Nxa ifaka isithombe sentombazane yonhle nganjengabantu ejobeki khonapha ngoba mina ngingengisejobeki bayabona bayakhuluma laye awusabona yebo kunjani abakhulumi ngomlomo bayathayipha nje hhayi umuhle soso naye heyi ngiyabonga. Ede lapho kuhambe kuhambe uthando uma ithola uthando umngane wamakali iyakutshela ukuthi hayi ngiyakuthanda ukuphi angisofrimasenongisendaweni manje sizozanjani uzesihlangene ufake imali edelapho uma ifake imali ihlalahlala angabuzi ungene omunye njalo njalo especially into zamagrubhu kuyathandana kakhulu kumagrubhu umuntu uyakhuluma nawe ugeqede lapho ungena kwi-inbox ithandane qede lapho uthole ukuthi ngifake isithombe sentombe yami mina awukwazi ukuthi intombe qede lapho sizozikhulumisa soft lami kuze kuye kuye ufake imali sengitshela elokho engikuthandayo ngoba phela angiphoqelela njalo imali ayisiyayo ebuyele mo alento ibulele umhlaba vele babudube ngasheshe akuyona into enhle mina ngibeka wami ngoba umuntu le America mina ngilapha usho ukuthi ngingasuke ngisiya abanye kuyabe kuluthando oluzophelela khona lapho kodwa abanye ma eseduze njengokuthi mina ngisejobeke nesethembisa iyagcina sihlangene masifanele sihlangane ngosithandeka kodwa kukancane kwesinye isikhathi ungathola isigebenga ubulale kwesinye isikhathi uthole umuntu ozokuthanda kanti udlala ngawo njalo njalo. So akulathando lapha emntweni zama-social media.
Yes, siyamuzwa ubaba Ndlovu. Akutho-ke lapho-ke manyathi ukuthi pho nxa kunje abantwana kumbe ngithi abasakhulayo bathole ngapho uthando ngoba kukhanya lapho kuyahlupha la.
Hey, hayi manje sekuyikuphila ngomthandazo nje. Because we can encourage them go social media like uba beshilo. So it's a good group, like we lay group and gang about you. Later we discover that the one of us is wrong with this, but and then I know put to you one. So we are born and you would see into the corner. As hand in the Ogula was 6 year corner before Bebe Shati and Bella Bashala and Aboba Benjamin. But through that influence into the macro, who is a social media, but to never like the Lumunian, the Rek, and Shatu and Kuruman Zenaman, who shut to pay the throw a social media. So, interesting, I encourage her in the maybe like a school. Kuma universities nasemsebenzini yabo ikho lapho maybe usungahlangana nomuntu omaziyo umazi ukuthi nangu sibani bani hayi lokho ukuthi uzombona ku WhatsApp or Facebook usake i-profile picture yamanga nawe sowuthatheka at the end of the day ugcine siba ne-broken heart.
Uyakhuluma sibili-ke umanyadi lapha-ke phosela ukugcina babandlovu ngamafutshane babo.
Hayi, lami ngiyaxwayisa abantu ukuthi abekele lezo zinto ngoba kunje nje mina vele iFacebook angeni kuyo, iWhatsApp angina group mina. Umuntu engikhuluma naye umuntu engimaziyo ngefoni. So-ke kunobungozi obukhulu kakhulu kogcina usifa.
Siyabonga kakhulu-ke Mnumzana Sibusiso Ndlovu noNkosazana Nomathemba Nyati, lingadinwa lokusasa. Oliver lelisemoyeni ngenjabulo, umthembo sithemba uGibbs Dube lilani.
Siyabonga Gibbs, singeneke kuhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumayikhobe. Lamhlanje ngixoxa lomnumzana Gift Ostalo Siziva ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Sixoxa ngelegasi kamnumzana Itai Dzamara ongumunye obelwela amalungelo oluntu owanyamalala ngomnyaka ka-2015. Sixoxa njalo nge-political violence esenzakalayo eZimbabwe. Nangu unkosikazi Joyce Mjuru kanye leziphathamandla zebandla lakhe eziqeda ukushaywa ngabasakhulayo who are allegedly aligned ngebandla elibusayo Izano PF eseHarare on Thursday. Masizweni ke ukuthi uSiziva uthini ngodaba lolu. Siziva, ngiyakwamukela kuhlelo. Awungitshele mnumzana, yini umbono wakho mayelana nge-political violence eseyenzakalayo eZimbabwe?
Okokuqala, lokhu okwenzakele kuMjuru, noma abantu bengavumelani politically in terms of imbono, akukho kuhle ukuthi abantu betshintshele izinto zombangazwe ezandleni ngenxa yokuthi yizo kanye ipolitiki eziyazifanisa izincwabe ngokuhamba kwamgabe. Ngoba umgabe ukuphila kwakhe kwakuyikhona kokuthi uyathuma ama-youth ukuthi eyenza i-violence, and i-violence nale iyabe i-executwa ngabantu abangasiwo ababenefitayo from ama-range epawa, ngoba abafana balaba ngabafana nje baningi bakhona abasebenzi. So kulihlupho kakhulu, ikakhulu sikhangela ukuthi i-government kaMnangagwa ibingathi ifuna ukukomitha njengokutsho kwabo, and kuyaveza manje ukuthi ngabantu abakhulumeya waningi beyenzeni into engase.
Manje njengoba sekulo hulumende omusha ushilo wathi lezo izenzo zikauhulumende kaMgabe, uhulumende kaMnangagwa uselethele umehluko na nxa sesixoxisana lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu?
Yikho obona khona ukuthi into zamalungelo zisakhatshana kakhulu ngenxa yokuthi labo-ke abayibo ababuthayo uMnangagwa ngabantu abazinzeleyo ukuthatha isikhundla nge-eni ndlela enecessary. Khonokho yikho okwenza ukuthi-ke bethumele amayuthi ikakhulu kulabayo bona ngansi bekhula amakhanda ngembono yabo. Lokhu kuyinkinga kakhulu, ikakhulu emuntwini ohambe ekhuluma ikakhulu kuhlanganisela-ke le-international community ukuthi hhayi sinasizanazi lama-human rights kodwa zizakala up to namhlanje ukubana-ke asiwo bantu abazinikeleyo ukulungisa indaba yamalungelo.
Nxa sesixoxisana ngelegasi eka-Itai Dzamara, do you think ukuthi uhulumende lo omusha uyayihlonipha?
Ngikubona ngathi mina kayimhloniphi ngenxa yokubana-ke bona basenza ungawukhangeli ukuthi lapho abaphendula khona imibuzo uyahlube engabuza indaba le, uyakhuluma-ke angathi ngumuntu abazinikeleyo bekhangela ukuthi abantu abalaleli bakhona ngobani. So lokhu kuyinkinga ngenxa yokuthi umuntu ozinikeleyo ukhanga ngemsebenzi nothi-ke ngokukhuluma ngoba ukukhuluma yikho phela into wayekhulume sithi abantu bayakhonkothi wayedume ngokuthi kuwukura but ikasekwenza endaweni yapho abantu abayefuna ukubona khona i-ekthini imisebenzi yezandla ukuthi kukhanye ukuthi hhayi umuntu ozinikeleyo ukuhlonipha amalungelo ikakhulu kumayelana-ke lokudingwa lokukhangela ukubana-ke indaba kayitayita maria hamba njani
umongameli wethu usile isikhathi eside sithi hayi he wants free and fair elections manje thina njengabontanga how do we hold them accountable to amazwi lawo
lokhu kuyatshengisela ukubana-ke kufanele ukuthi thina njengabatha okokuqala siqaliseke ukubuza imibuzo ngoba yikho lapho ukuqala khona-ke ukuthi abantu beze befike kulevu loku-akhawunti ukuqala ukubuza imibuzo ukubuza imibuzo ukuthi hhayi njengoba lina lakhe njalo lo mthetho welizwe okuqakathekile abathe bekwazi umthetho welizwe ithini mayelana-ke le-free and fair elections mayelana lemthetho okwesibili bafanele bekwazi ukubana-ke sibuze sibuze ubani njalo singaphi ngenxa yokubana yikho lapha-ke esiqalisela khona-ke imisebenzi yethu yokunakekela uzulu mayelana lamalungelo abatsha
hhayi siziba ngiyabonga kakhulu bhuti bekuhle ukuba lawe kuhlelo
hhayi ngiyabonga kakhulu
balaleli lapha bengixoxa lo mnumzana Gift Ostalos Siziba ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe besixoxisana ngelegasi ekamnumzana Itai Dzamara omunye obelwela amalungelo oluntu eZimbabwe wanyamalala ngomnyaka ka-2015 sithinte njalo indaba eye-political violence eyenzakalayo ngesikhathi sokhetho hhayi bafethu isikhathi du masidibane ngeviki ezayo olivalelisayo ngumike hobe mthwakazi omuhle lilale
siyabonga Big Mike Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje
usiphatheleni namhlanje
ngibuya lombhalo ovela kusambulelo ichapter ka-22 umbhalo lo oqakathekile kakhulu ujohane lapho wayekhuluma ebizwe ngunkulunkulu emtshengisa ukuthi kuzoyenzakalani ekugcineni lapho umhlaba ugcina njalo kuzobe kusenzakalani ezinsukwini ezilandelayo ngesikhathi lesi esisiphilayo lesikhathi ezizalandela uthi yena usambulelo chapter 22 ivesi ka-1 uthi wasengitshengisa umfula wamanzi okuphila acwebekileyo kakhulu evela esihlalweni sobukhosi sikankulunkulu leseWundlu egeleza phakathi kwendlela yomuzi kwakumi inxa zombili zomfula isihlahla sokuphila esiphela izithelo ezilithumi lambili siphela izithelo zaso inyanga ngenyanga lamahlamvu aso angawokwelapha izizwe kayikusayi kuba khona lokukodwa okuqalekiseliweyo isihlalo sobukhosi kankulunkulu leseWundlu ziza kuba kuwo lezinceku zakhe ziza kumdumisa isikhathi esiningi nxa sikhangele izizwe zethu nxa sikhangele amazwe ethu sibona kulokudubeka kakhulu okungani kulokuqalekekiswa phakathi kwakho isikhathi esiningi abantu bayazibuza lo mbuzo ukuthi kambe izizwe zethu zingelatshwa kanjani izizwe zethu kuyini okungalethwa ukuthi kube le nguquko lokuthi abantu bephile impilo ezintsha mbona lapho uNkulunkulu usitshengisa umfanekiso njalo usinika impendulo eqakathekileyo siyananzelela ukuthi into eyayiletha ukwelatshwa kwezizwe lapho esikubonayo uJohana akubonayo ikuthi kulo mfula owawuhamba ngaphakathi uvelela kuye uNkulunkulu yiwo-ke owawukhulisa lesi sihlahla esasilamahlamvu ayeba yiwo ayelapha izizwe kumbe ngathi abantu bengise phezulu le-Africa abakwazi abantu abaningi abathi se-Democratic Republic of Congo ikanti engxenye ngale bekuselizweni le-Rwanda bengiphakathi kwendawo ephakathi laphakathi kwezimazwe lawo mabili isizwa indaba ezinye ezibuhlungu kakhulu ezempi ezokubulawa kwabantu ezokuqhuka kwabantu ezendlala siyananzelela khonapha lapha ezigabeni zethu siyabona khonapha eZimbabweni isikhathi nxa izulu lingananga indlala ebakhona ukudubeka lokuhlupheka kwabantu kanti nangifike impendulo okokuqala sinanzelela ukuthi ukwelatshwa kwezizwe kuvelela kuNkulunkulu siyabona ukuthi lapha kulo mfula oyelaphayo ovelela kuye uThixo ngakho nxa singaba yilizwe elivumela ukuthi uNkulunkulu ngomoya oyingcwele wakhe aselaphe akusengise yena impendulo zezinto eziningi ezisikhathazayo abantu bebebuzana ikakhulu lapha ehlangothini lasesindebeleni ukuthi kambe singelatshwa yini esilondeni lesi saba naso okwayenzakala ukuthi abantu bethu bafe singayelatshwa yini esilondeni sokuthi akula ngqubela phambili singayelatshwa yini esilondeni sokuthi kukhana ngani engxenye asiphumeleli indlala eziba khona ubona ngani singavumela uThixo ukuthi umoya wakho oyingcwele ube yiwo ovunguzayo ube yiwo osithengisayo impendulo impendulo eziningi ziyabe zikhona khonapha phakathi kwethu ukuthinyayelwa kwelizwi likankulunkulu nxa singaphila ngelizwi likankulunkulu siyisizwe kumbe singabantu kuyasinceda ukuthi izibusiso zikankulunkulu zibe phezu kwethu
akuyigqibe mfundisi
baba ngegama likaJesu sithandazela abalaleli ukuba unothi ezwini lakho kuDavida ukhona umfula oyingcwele ukhona umfula omuhle odlulayo oletha ukuphilisa oletha ukusilisa phakathi kwabantu sithandazela ukuba la manzi akho aletha ukuphilisa baba abe phakathi angene phakathi kwempilo zabantu bakho ezigabeni zethu ezehlukeneyo ngegama likaJesu amen
amen mfundisi asibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
siyabonga kakhulu sithandazela abalaleli bethu ukuthi sizahlangana ngohlelo oluzayo siyabonga
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHighlanders selilomgcini sihlalo lonobhala jikelele abatsha ngemva kokhetho oluqhutshwe lamhla ekuseni kobulawayo kubika uJoseph Njanji
umgcinihlalo omutsha weqembu leHighlanders uKenneth Mhlophe yena okhethwe ukungela ophikisana laye ngemva kokuba wayefuna ukuncintisana laye uErnest Spanda evinjwe iziphathamandla zebhoso zisithi wachaphaza imali yeqembu ngesikhathi engumgcinihlalo kudala umhlophe uthembise abalandeli beHighlanders ukuthi uzasebenza kadalala ukuvuselela leli qembu njalo uthe uzimisele ukuqeda isikwelede salo
into yokuqala eyenza ukuthi ngifise ukuba nguchalimana isikwelede silaso lesifuna umuntu olobubusiness engqondweni zakhe so istrategy sami sokuqala vele ngesizo ukuthi isikwelede lesi ngibone ukuthi sayehlika
unobhala jikelele omutsha ngu-Israel Moyo yena unqobe usiphathwe Ncube kanye loNkululeko Ndlovu ngemva kokuthola amavoti alikhulu lane uNcube uthole amavoti angamashumi ayisithupha kwathi uNkululeko Ndlovu wathola alitshumi lanhlanu uWisdom Mabena uyalele lokho elilunga lekomiti yeqembu ngemva kokunqoba uPicot Hadebe uCharles Moyo kanye noSamuel Slandulo Sibanda uMabena uthe ukubiselwa esikhundleni kuza kwenza enelise ukuphutshisa inhlelo asaziqalisa uqembu lebhoso
abasebenzi ngithanda ukubabonga nge-trust and confidence abasenikeyona njalo embacela khona ukuthi bathi amavoti asephelile kathesi okusetshenzwa mina bathembisa ukuthi ngizaqhubeka amaprojekts akade ngisengiwaqalisile
umlandeli weHighlanders uDuduzo TK Sibanda uthi ulethemba lokuba abavotelweyo laba bazasebenza ngendlela ebukekayo
bathembile mina ngiphaka imali yami yongiyifaka kibo especially umdala uMhlophe vele iHighlanders asifuni umuntu ongela lutho
abanye abayingxenye yenkokheli yaleli qembu ngumsekeli kamgcinisihlalo uModern Ngwenya kanye lomphathingcebo uDonald Ndebele bona abangangenanga kukhetho ngoba besasalelwe ngumnyaka owodwa besesikhundleni kungakadingakali ukuba bevotelwe kutsha Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. umgcini sihlalo wekomishini yezokhetho usola udlakela oluqhamuke eHarare ngolwesine. Umhlaba unanza ilanga le World Cancer Day, odokotela bekhuthaza uZulu ukuthi ayehlolwa esibhedlela. Asidibaneni ekuseni kuhlelo lwekuseni ngesikhathi sika 6:30. Olivalelisayo kwamanje nguNtungameli Nkomo. Libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.